Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 29 kuNhlangula 2021 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Idolobha lakoBulawayo sithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi kungaba nokusekelana kwamanzi ngenxa yokuhamba kwamagesi.
Abahlali bakoBulawayo baxwayiswa ukuba bakhangelele udubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngemva kokuphazamiseka komsebenzi wokudonswa kwamanzi ngokuhamba kukagesi.
Khona abanye abafuna ukuzenzisa babe sebethatha into leyo bayenze ezanupf ayisiyoyo inhlanganiso yezanupf ngeyombangazwe abantu abalwa empini bemzabalazi wasezimbabwe owagcina ngo-1980.
Iningi lisola uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuze bathole umhlalaphansi ngoba lweyame kwezombusazwe. Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuthi ayehlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dale. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo i-COVID-19 ibisibulele abantu abalitshumi lantathu 13 kuthi abangamakhulu edlula 9,842 batholakale belegcikwane leli kwabahlolwe izolo. Sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye 764,248 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala e-COVID-19 vaccine. EZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 534,906 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Umansipala wakoBulawayo wethule umbiko wokuxwayisa abahlali baleli dolobho ukuthi bakhangelele ukudibana lodubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngenxa yokuhamba kwamandla amagetsi okwamahola athile okuphazamise umsebenzi wokudonswa kwamanzi emadamu anathisa leli dolobho. U-Anastasia Ndvosethulela lolu daba.
Umabhalane wekhansili yakoBulawayo uTown Clerk Christopher Dube onguye olobela umbiko uchaze ukuba kulandela ukuhamba kwamandla kagetsi idolobho lonke kulakho ukubangela ukuthi impompi ezitholisa uzulu amanzi zingabi lamanzi eneleyo. Dube uchaze ukuba kusukela izolo idamu lencima leFenil Pump Station kuhlanganisa leCriterion Water Treatment Works lokhu egcine ukuba lamandla kagetsi izolo ntambama ngehola lesithupha. Isikhulumi sedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uya kuchaza lokho.
Idolobho lakoBulawayo sithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi kungaba nokuswelakala kwamanzi ngenxa yokuhamba kwamagesi.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi nomqhele Ngwenya uthi amanzi basaselawo.
Udiwo lwamanzi ayibe selungakaliuboni kwamanje kanti esaphuma kuhle empompini sibili bese siwuzwile lo mpi wokuthi azahlupha amanzi njengoba amagesi lawo seqalisile ukuhlupha.
UBulawayo njengawo wonke amadolobho aseZimbabwe ubhekane lo dubo lokuhamba kwamandla kagesi mahlayana osekuphazamise ukudonswa kwamanzi esiya kuzulu yikhansili loba nje kungaziwa ukuba lolu dubo luyaphela nini. Abekhansili yaleli dolobho bathi udubo lwamandla kagesi lungaphezu kwamandla abo okuyikho osokwengeze udubo lokutholakala kuhle kwamanzi wona lonyaka abangela nkinga yakusilela kwawo njengeminyakeni eminingi esenela uzulu ngemva kokuna kuhle kwezulu ekupheleni komnyaka odluleyo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inengi liyalusola kakhulu uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuze bathole amapensheni. Lezinye indingeko besithi lukhanya lweyamele kwezombusazwe kuncediswa abakubandla elibusayo leZANU-PF kuphela, kuthiwa abangasasekeli lelo bandla. Kodwa bengabala kulimpi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko lababencedisa ababizwa ngokuthi ngoshimbuyido olwenziwa ngabogatsha lwezomvikela luqale mhlaka 16 wayonale inyanga kaNhlangula. Lapha abafuna ukubhalisa babikwa kumele bathathe incwadi zokwenza lokhu emahofisini awenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko lasezinkambeni zabebutho. Omunye owabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA, umnumzana Buster Magwizi, uthi emangeni wabo kubhaliswa eGwanda.
Phakathi kohlelo lolu esiluphetheyo ekudwini kulezi nsuku olokurejista abancedisa empini, ama-non combatants, ama-war collaborators, lama-refugees and detainees, sekusiba khona imbiko esiyitholayo uhlelo lolu sebeluthatha ngoluhlu lwezombangazwe wamabandla. Kwangazathi abanye bathi bona abantu sebevalelwa ngaphandle ngesizathu sokuthi iZANU-PF iyo esisiba prominent ezintweni zonke ekwenza.
Kubeke sithi okwamanje basazama ukucubungula udaba lolu abaza kuthola kulolu phenyo bazakwazisa inkokeli ekhuthaza abanye babo ukuthi bayibhalisa.
Ngoba kukhona abanye abafuna ukuzenzisa babe sebethatha into leyi bayenze eZANU-PF, bayisiyo yenhlanganiso yeZANU-PF, ngeyombangazwe abantu abalwa empini umzabalazi waseZimbabwe owagcina ngo-1980.
Enye ingcitshi wezombusazwe umnumzana Thathiwa Sithole uyasola ukuqhutshwa kwalolu hlelo khathesi esithi uhulumende ukhanya esefuna ukulisebenzisa ukukhankasela ukhetho.
Into yokuthi uhulumende selokhu enika laba abalwa impi okuthiwa ngama-ovethi imali, siyibona ngazathi into engasalunganga. Into le sokungani sifuna ukuyenza kube yinto yepolitikizi ngoba abantu laba sebehlala bebonga ngokuphela. Sikwazi ukuthi bake banikwe enye imali labona ukuthiwa bebongwe, kathe sokuthiwa bevetwe futhi ukuze bephiwe imali yokuthiwa bebongwe ukuthi balwe impi. Kodwa asitsho ukuthi bengaphiwa imali, but sebelokho bephiwa imali nguhulumende ukuze akwanise ukubabusa nokubancindezela ukuthi bevotele iZANU. Khanya sokuyinto yeZANU le.
Ngasinelisa ngokukhuluma lomphathintambo wezokuvikela kwelizwe unkosikazi uPhamchinguri Kashiri ukuthi bangaki asebebhalise amabizo. Uhlelo lokubhalisa lolu lwenziwa phansi komthetho Veterans of the Liberation Struggle Act. Abantu kumele babhalise amabizo abo kusiyafika mhlaka 16 Ntulikazi lonyaka. Abazaphumelela bazaphiwa imali zamapension, ukwelatshwa kungelambadalo lokubhatalela indleko yesikolo yabantu babo. Abantu laba bazaphiwa njalo amasimu lokungeniswa kwezinye inhlelo zikahulumende zizomnotho lokuthuthukiswa kwenhlalakahle yabo. Imelethi 27 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba weSouth Africa usugwebe owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma ukuthi ayehlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dali, njalo isinqumo lesi yasiphikiswa. Lokhu kulandela ukufunyanwa elecala yi-Constitutional Court elokwenqaba ukuya kuma phambi kwezondo commission eyayidingisisa ngamacala enkohlakalo ayewetheswa esabusa. Isikhulumeli senhlanganiso yeJacob Zuma Foundation umnumzana Mzwanele Manyi utshele umsakazo we-SABC namhla ukuthi badana ngalesi sigwebo esilukhuni, njalo kusobala ukuthi umnumzana Zuma kaphathwa njengezinye izizalwane zeSouth Africa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Simbona ekwenza lokho ngoba sibona ungathi kuye indlela elula yokuthi engayibhekana necommission, engayibhekana nojaji uZondo, ngoba isusa sayo yonke lento sisuyela ekuthenene ujaji uZondo akahenxe kulesiyana isikhundla ahlezi kuso kungene omunye ngoba uthi akamethembu lo okaZondo. Sizokhumbula ukuthi commissioner lena isikhathi sayo bese siphelile, siye sengezelelwa ngenyanga ezintathu, kodwa lokho angeke kusenza mahluko. Laba babethi bazomvikela ukuthi engayi ejele, yilapho ke esingathi thina si phakathi kokuthi kukhona okuzokwenzeka abantu bevukela umbuso kungenzeka lokho ngoba simbona uZuma elokho eseselapha abalandeli abaningi futhi ikakhulu kuyo iprovince yaseNatal yilapho futhi embona ungathi uzayo zinikela khona emapoliseni ngoba yilapho isizinda sabalandeli bakhe sikhona khona simbona ke kuyukuthi ke nxa ngabe kuyukuthi siyazinikela njengoba beshilo ukuthi bazomphekeleze kulapho ke okuzobonakala khona kodwa ke ngokukwazi isimo sabantu basemzansi okunye nokunye singakulindela ukuthi kungenzeka okungacisha kudale udlame olukhulu kakhulu phakathi nje komphakathi wala eMzansi Afrika ngoba yena eqinisweni uselabalandeli abaningi njalo kukhona abangakholelwa ukuthi umthetho usebenza ngendlela abakholelwa ukuthi umthetho uthatha icele langancane ayikhona leli likaZulu
isigwebo lesibe sifanele yini sesikhangela wonke okwenzakalayo eminyakeni edluleyo ngalolu daba
isigwebo sona bengicabanga ukuthi umthetho ufike lapho ongazi ukuthi ungenzani ngoZulu njalo futhi kule ngcindezelo enkulu kakhulu esigabeni somthetho esifakwa ngabantu jikelele nje abalaye eSouth Africa ukuthi babone ungathi umthetho uthambe kakhulu nxa kufika kuzuma njengomuntu akade ngu-former president sibona ungathi kade bengaselakha bangakwenza ngaphandle kokuthi bamnike lesigwebo noma ke bona abanye babecabangela ukuthi kungaba iminyaka emibili ubesehlule kuzona zonke indlela akade bezama nga ngabe ungakubuka ngaleyo ndlela singasho sithi bekufanele ngale kwalokho umthetho kade uzadeleleka kakhulu abantu bawubona ungathi umthetho awusebenzi ingalo yomthetho ilabathile esebenza kuwo
lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecobongula eZimbabwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa
Yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esikulethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngenhlelo zikahulumende weZimbabwe ezijonge ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakala elizweni. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo sokubangele ukuthi imuli elabantu abayisithupha sokumele isebenzise imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane, 40,682 ngenyanga. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Comfort Mujekeza uthi iholo selehlile kakhulu nxa uqathaniswa lentengo yempahla ezitolo.
Into yokuqala ama prices aphezu kwe-buying power yethu. Khonokho kutsho ukuthi imali thina esilayo esizuzayo iholo yabantu iphansi kakhulu compared kuma prices ezinto. But at the same time, kuzalika umzekeliso we-fuel, petrol, diesel, sisasebenzisa iyusa. Uyakwazi sasebenzisa iyusa kwaba lesikhathi lakhe lavalwa, labiselwa futhi. Laphana lingakavalwa, price ye-fuel lapha eZimbabwe yayiku-average of $1.40, $1.50 kwezinye indawo. But kathesi, i-price ye-fuel yana iku-average of $1.25. Kubantu nxa besuka emuva bebuya kuyo kathesi bazathi ayi i-fuel i-price yakhona seyiyehlile compared kulesikhathi lesiyana sama 2016 sasithenga $41, $43 kusiya phambili ngale. But ngesikhathi lesiyana lakho uzathola ukuthi i-average salary yesisebenzi yayiku around $500. And kathesi ungakhangela ngerate ekhona ithi nabantu nxa beyinikwa in our local currency i-average salary is kathesi around $200, which means isalary seyiyehle phansi nge-almost $300 compared to salary yana yinikwa. So uzabona ukuthi nxa umuntu ezuza i-$500 like sasiyizuza 2016. The price of fuel at $41, yeah, it's cheap. It was affordable. Compared to the price of fuel, it was $25, but it was also $100 to $200. So, kona pungiza ngase sikhuluma ukuthi ama price ayadura kungakhanyi as though asikwazi into esikhulumayo ama prices compared ku general economic activities aphezu kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi amankampani amaningi ngawe siphatha amandla zebandla lezanu PF okusuke kudidise ingqondo ukuthi amankampani la awalandeli izinqumo zikahulumende.
Lokhu kubangelwa ukuthi imali yeZimbabwe yiye isiluza isisindo sayo nxa sikhangela siyenekisa ngemali ekwamanye amazwe. Njalo okunye okwesibili yikuthi nje igovernment yeZimbabwe iloko ingafuni ukuyenza ama-political reforms lawa afunwa yi-opposition, and lokhu kuzaqhubekela phambili unless bengalungisisa into yenaleyo eyama reforms lokuthi khona sibe le state currency le open market ezaba khona lapha eZimbabwe.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ukukhwela kwentengo kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingahambi kahle.
Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1, ikanti ke lona vele idola ke emkambo omnyama ke lezindaweni eziningi selim $1 is 130 pound. So khona lokhu ukuthi uhulumende ke abambe ngamandla abezitolo abathembise kubabopha xa bengalandelanga kufuna, yikho kwenza ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi ke ngedola bangayitheswa icala lokuthi ke i-exchange rate yabo kayihambelani lekahulumende.
Kesizwe ukuthi umtshekeza uthi abathengi kumele benzeni ngalesi sikhathi sokukhwela kwentengo yempahla mahlayana.
I-advice esiyatshela abathengi ukuthi nxa isituation inje, abathengi bananzelele nxa bethenga, bakhethe indawo bazathenga khona, babone ukuthi they bayazuza i-value for every cent, and bangathengi lifana sithi impulsive buying. Bafunde ukufollow ama-budget abo, the little they have imanage ukuthi i-stretch throughout the month baze bazuza enye iholo futhi. Then the same time ndiyakhuthaza lapha Zimbabwe is more an agricultural country, bakhona abantu abalimayo. Siyakhuthaza ukuthi ama-consumers lawana abavunayo lingathengisi konke lokwana elavunayo. Ngisanika umnyango zabo, uyathola umuntu ehamba esethengisa umumbu wakhe wonke ngemali ephansi ukuthi ahambe esitolo ayethenga iphalenti. Uzathola nxa uzathi unike example, umuntu uzathengisa amasaka angu-2 omumbu kuthi athenga amabhakethi angu-2 ephaleni. Khonokho ama-consumers sibananzelele ukuthi nxa bethengisa bathengise labo bekwazi ukuthi kusasa bazafuna ukusala lokunye ukuthi baye besidla besebenzisa.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise kumaviki asanda kwedlula ukuba ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Kunjalo nje, umphakathi wakobulawayo uveza imbono ehlukeneyo ngombiko oyethulwe luhlangothi lweZimbabwe National Statistics Agency, ZimStats, othi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka elizweni, kukanti iholo labantu lelokhu liphansi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Abahlangothi lweZimstats batshele umhlangano lentatheli zindaba izolo ukuba intengo yempahla ezweni iqanise ngesilinganiso sokuyisikhombisa ekhulwini, kukanti iholo labantu lona alikhuphulwanga. Umqondisi we-National Consumer Association umnumzana Efi Ncube uthi intengo yempahla eqakathekileyo kaZulu yiyo ekhuphuke ngamandla.
I have a chance to have a little while. ngeke kanti ke kulandwe vula okhulekayo kulamsebenzi abaholayo abakuli balene leyo bakula ibuya abantu bathwele izima kakhulu kuvela kahle kamhlophe ukuthi ezipolitiki azibanga kahle izangiphi esifike ukubusa ngendlela efaneleyo.
Omela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi konele ukuba uhulumende afake umthetho statutory instrument SI-127 kwahle kwawonakala. Sabobulawayo ongomunye wabaphila ngokuzisebenza unkosikazi Debra Mukasa uthi ukuqonga kwentengo sekubadalele ubunzima. Abantu likhala ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo bethi akusahambelani leholo abalitholayo. Uhulumende sekumele angenele okuyinto evunywe ngabezinstat ukuba intengo yempahla iyakhuphuka ukanti iholo lokhe lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inja ekhangele indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana kwezamabhizimusi ikhuthaza ukusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana ezinjengabo WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye zebulenjeni be-internet ukuthuthukisa amabhizimusi. Kwingxoxo ayenze lo mic over Studio 7, unkosazana Lois Kapondo okhokhela uhlelo lwe-SheiPivots uthi ukusebenzisa inkundla yokuxhumana ekuqhubeni ibhizimusi kwenza ukuthi umuntu ayenelise ukuthengisa impahla zakhe endaweni ezithiyeneyo emhlabeni jikelele.
Iprojekthi yethu besiyithiwa yi-SheiPivots. I-SheiPivots imelela khona ukuthi sikhona ukuthi siqondise amabhizinisi lana kade sitekile ngendaba ze-COVID-19, umuntu engasakwazi ukuthi how ibhizinisi yami ngizayimisa kanjani. So i-SheiPivots ibikhona ukuthi hhayi asitshintsheni i-direction ekade sihamba la, thina besihamba sithengisa izinto zethu one kumbe emalayinini kumbe besibise emkambo besingafi. I-COVID besingasakuvumeli ngoba iZimbabwe ihlale ingeni kuma kwa-lockdown. So okuyabe kungcono ukuthi umuntu asale angene laye kuma-online platforms la abanye lapha abakhona abathengisa khona izinto zabo. So besikhuthaza abafazi ukuthi labo befunde khonokho kwe-online angene laye athengise izinto zabo.
Ukuthi ntshile udaba lwegcikwane le-COVID-19 bengicela ukuthi usitshele okuningi ngalokho ukuthi bona abesifazane bathini.
Abesifazane bathi hayi i-COVID-19 yaphomba ukubuya abantu bezihlalele bengayikhangelelanga yaphambanisa amabhizinisi. So abanye istock zabo abanye zabola, abanye ama-customer wathi vela sabuyi ngokuba sokuze COVID sizathelelana. Abanye abantu babroker sibamabhizinisi abamanye ahle avala, abanye baqhubeka kodwa base berejusibile ukuthi even lenye istaff sabo basinyisa imisebenzi. So kwa-affecta abantu abaningi.
Uthintile ngempela udaba lohlelo lwenu usithi ikhangela ukufundisa abesifazana ngokuthile ngokusebenzisa abo-internet ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Bayakuzwisisa yini khonokho ukuthi bengasebenzisa lwenzi kanjani i-internet ukuthi ukuthuthukisa i-business wakho?
Abasifazane abakubhizinisi bayakuzwisisa but kusaselokukwesaba kubabanye abafazi, kodwa abanye sebekuzwisisile bafunda ikakhulu iWhatsApp. Abaningi basebenzisa iWhatsApp ukuthi bapusha business abo. Le-WhatsApp business seyabuya layo yancedisa abantu ukulungisa ama-catalogs ama-products ababe-chain-chain lama-services abawo-offer. So abafazi sebengena sibili kuma-online platforms lokufunda ukuthi kanti ngenze njani ukuthi lami ngithengise into zami. Uyakubona kuma-WhatsApp status amaningi abafazi sebefaka mina ngiyabheka, mina ngiyathunga, mina ngiyayeluka, mina ngenza lokhu lalokhu. Sibe sikharijani ukuthi sinikele abangani bethu ama-products ethu ukuthi basifakele labo kuma-WhatsApp ukuthi abantu babe baningi ababoni ama-status wona lawo noku-increase i-market.
Siyezwa kodwa abanye ikakhulukazi abantu abasakhulayo ababenza amabhizinisi bekhala ngale ndaba ye-online besithi imali yokuthenga i-data khanye nganabalayo. Bengicela ukuthi uphosele amazwi enkuthazo kibo ukuthi bazwisise ukuthi kumele bayenzeni ukuze labo bathole ithuba lokuthuthukisa amabhizinisi abo kulesi sikhathi ilizwe lilwisana ne-COVID.
Yeah, i-data sibili iyabiza sibili. Kodwa umuntu nxa ule business yakho sekakumele uinveste. Njengomuntu nxa ulosana lwakho uyabuluthengela amaporiji ukuthi lalo lukhule, uhambise esikolo ukuthi luthole ulwazi njani njani, i-investment emntwaneni wakho. Kefana nale business kuyakumele la uyithelele i-business yakho, uyithelela kwangukhonayo kuyi-investa. So la uzakumele uthenge idatha la ungene lapha kuma-online platforms ukuze la ukwanise ukuthola ama-clients, ngoba kungathiwa lockdown awukwanisi ukuthona ubhodi ungene ezindlini zabantu. So kuyakumele ungene ku-online platform ukuze ukwanise ukuthengisela abantu izinto zabo.
Lo unkosazana Lois Kapondo okhokhela uhlelo lwe-Share Pivots ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngile ezinye izindaba ebezikhokhela abahlali babobulawayo baxwayiswa ukuba bekhangelele udubo lokungatholi amanzi kumalanga alandelayo ngemva kokuphazamiseka komsebenzi wokudonswa kwawo ngokuhamba kwamagetsi. Iningi lisola uhlelo lokubhaliswa kwabalwa impi yenkululeko labancedisa kule impi ukuthi bathole amampentsheni ngoba luyamele kwezombusazwe. Umthethandaba weSouth Africa usugwebe wayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma ukuthi ayihlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu ngokweyisa leli dali. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.